sasifite isikhathi iNorth Korea le America ikhovele akho ngesinto ukuthi kukhona enye ezokuba ukhona akho lokho kutshengisa ukuthi besokuzafika isikhathi vele ukuthi kukhona omunye okufanele agize indlu ngenxa yokuthi amanuclear aphoza ingozi enkulu emhlabeni ngibona bekubalulekile ukuthi abakhokheli we-America lwe-North Korea bahlangane ukwenzela ukuthi bayenze ukuthi umhlaba ube lokuthula.
Sesikhangela zona izithembiso lezi, ubona ingani zingafezeka na?
Izithembiso okwamanje kunzima ukuthi zingathi zingalandelwa. Kodwa kubalulekileyo ukuthi abantu sebeqalisile ukukhulumisana. Njengoba sike saphawula phambilini ukuthi ukuhlangana lokhu historic bekungakaze kubonakale ukuthi umongameli we-America nomongameli we-North Korea bahlangene. Ngakho izivumelwano zizabonakala ngokuya kwesikhathi. Angiboni ukuthi zizalandelwa zonke ngokubhala kwazo. Ngenxa yokuthi i-North Korea ivele yakhelwe phezu kokuncindezela amalungelo abantu esingathi human rights. Kuzaba nzima ukuthi overnight bavuke sebeyidemokrasi. Kuzathatha isikhathi, ngingathatha even 5 years or 10 years. Kodwa umhlangano lo utshengisa sobala ukuthi hhayi izinto sezizashintsha siya phambili. Kodwa zingashintsha ngonyawo lonwabo.
Kukhona eleZimbabwe elingakuthola ngalokho okwenzakeleyo?
Esingakunanzelela ukuthi iZimbabwe yona asolizwe lelana elingathi lilamandla atheni nxa siliqathanisa le-North Korea. Sizakhumbula ukuthi i-North Korea ngale ilamazwe anjengabo-China, labo-South Korea, labo-Singapore. Amazwe abalulekileyo kakhulu ku-America. Ngako kuqakathekile ukuthi i-America ibe lobudlelwano obuhle kusigaba sena lesiya. IZimbabwe angiboni isiba le-attention efana ne-North Korea. Njalo kangiboni ukuthi iZimbabwe kuzashese izinto ziguquke nxa kulokwa kusaphathe laba abaphethe kwamanje bengazange batshengisa ukuthi bafuna ukuthi kube le-free and fair election, kube le-democracy eZimbabwe.